izindaba zethu lamhlanje. Izisebenzi eZimbabwe zithi ngazila sikhathi sokunanza usuku lwazo lamuhla olwe Workers Day ngenxa yokuhlupheka. Akwaziwa okuzehlela izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ezifika inkulungwane ezingamakhulu amabili, 200,000, ezilamaphepha azamisa ukuba semthethweni ekupheleni komnyaka ka-2017. Ugcitshiwe umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kulamanye amankampani athi alakho ukusebenzelana lamanye amankampani ehlubulweni we-European Union. Kwenziwa umhlangano wabathengisa amaphilisi wokucebisa uZulu ngendlela esiqondileyo zokunatha amaphilisi. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla lusuku lwezisebenzi olubizwa ngokuthi yi-Workers Day. Uyasebenza na eZimbabwe kumbe kwamanye amazwe? Uyenelise na ukuphila ngemali yeholo? Walahlekelwa ngumsebenzi na? Iqembu le-Highlanders selikhokhela kungalani ye-Premier Soccer League? Ku-Live Talk namhla sixoxa ngosuku lwezisebenzi olwe Workers Day. Thumelani imilayezelo yenu WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930, 6065, 15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.